umumo mubi baba Gande izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo zihlezi njengempunzi impunzi ezingelwa izinja isendaweni eligceke kungalazihlahla yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ubuyela ubuyela endlini ugula abanye abantu bayeba kuma chronic illness imkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe so ngingenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ungumuntu ozivele kuyadanisa kakhulu lo
kulalo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye
uMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthi ayiDemocratic Alliance uthi yena nxa kufica umuntu weZimbabwe efakwe emtshineni kumbe kuoxygen esibhedlela uzafika angcothule umtshina lwana afake umSouth African emtshineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger amalokuzeni ama gangster lapha kulabantu labantu ngama gangster labo siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubulana nayo bakhona vele indawo ezine so uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokho i-video yakho na ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe okade eyicubungula i-video yakho ukhuluma into ezinenge kakhulu ezichaqisa umzimba uMackenzie kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakho na kabotshwa kenziwa lutho nje ungathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo uPopi lo oweLimpopo soke sokuyinto kasebeyenza injalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongeke uyicabangela ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli.